sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokwesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 kuLwezi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Political prisoner ngoba isidwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshilwayo ayinyithelwa ideyili kayicaci.
Ummeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail.
Ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijeneyo njengabomama siliqiniso of course esabe sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo.
Liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngamakhosikazi eMathebeleland South. Kwenziwe isikhumbuzo somfundisi omkhulu waveza umbhuqazwe weGukura Hundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Lolu daba luzaqhubeka luhluzwa yilinkantolo kusasa lapho uSikhala akhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole kucala lokuphehla udlakela abaletheswayo. Ababili laba sebelenyanga ezine bevalelwe ndawonye lamalunga lamanye amalunga e-CCC alichumi lane ngemva kokubotshwa kulandela udlalwe lwenyathime. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kakhulu kubalaleli lakwezindabeni ukuthi isikhala nesilungu kuyilokho okuthiwa yi-political prisoner. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngusikhala kuyukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwangudlwangu obenzakele kusenzakala ezimpolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisuye enguye owabulalayo engayisuye njalo owayethathekileyo kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota kube kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamudlwangudlwangu. Lokho ngesilungu kuthiwa-ke yi-political prisoner ngoba isidwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayinyithelwa ideyili kayicaci. Kutho ukuthi labo abalamandla ezempolitiki babambe uSikhala ngamandla bethende amandla abo lawo awezempolitiki. Ngoba phela namakhophi siyakwazi ukuthi amakhophi akithi aseyilokho esiyukuthi kithi thina kuthiwa yi-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sisho ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi namajajizi kabaselankululeko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni. Kodwa sebesenza besesaba labo abalamandla amakhulu abezempolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anikwa ibheyili nabanye bantu. So ngaleyo ndlela-ke kusobala ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenze ezempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-PF bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethwandaba ithi isebenza izimele.
Kuyachiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyachiyana isenze lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela. Kodwa okusobala emehlweni abantu bonke yikuthi kathi kungani inkundla eyomthethwandaba ingabuboni ukuthi lo umuntu one okwakuqala la na engaphiwa ibhayili kangeke abaleka ngoba yimember of parliament. Okwesibili la na engaphiwa ibhayili ngala sizathu sokuba abaleka ngoba icala lakhe linani babulala ngabantu. Okwesithathu la na engaphiwa ibhayili uzalandela lokho ngoba kathi okwakuqala ukubutshwa ezethela ezempolitiki. So khona lokho kodwa kuyakutshengisa ukuthi okwenza ukuthi bangasamniki leyo bheyili kutho ukuthi akusakhanelwa lokho. Kuyatshengisa ke ukuthi ke i-judiciary ke ekuthiwa i-judiciary capture ikhona ngoba kakulasizathu sokuthi bamnike ibheyili ngoba ngokusemthethweni kuyatshengisa ukuthi kona yena isikhala ngesikhiwa kuthiwa i-candidate for bheyili.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga levandla eliphikisayo le-CCC. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngabesifazana esabelweni seMathebeleland South. Uphenyo olwenziwe yiZimbabwe Vulnerability Assessment Committee luveza ukuba abesilisa abafika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.9% babika ukuba bakhahlanyezwa ngabachade labo. Kuthi inani labesifazana abathi bakhahlanyezwa ngabesilisa abachade labo lona liphansi. Ukukhahlanyezwa lokhu kugoqela ezemacansini lokutshaywa kwabesilisa ngabesifazane. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba ikomiti le iveze njalo ukuthi abanye abesilisa bathethiswa kakhulu ngabachade labo. Ukukhahlanyezwa kwezemacansini kunjengokuthethiswa kwabesilisa okuthiwa abatshayi kuzwela emacansini. Kubikwa ukuba kulo wesifazana owabiza enye indoda wayalayo emacansini phambi komkakhe esithi ngoba engamsuthisi kwezemacansini. Okunye njalo iphephandaba leli libika ukuba abesifazana babamba ngamandla abachade labo ukuba baye emacansini. Kungehlula lokhu wesifazana ugcina esithi umkakhe uthandana labesifazane abaningi. Lokhu kwenza kungabi lokuhlaliseka ezindlini. Kumbe abesilisa bagcine bebulala amakhosikazi abo. Ukuze sihlaziye loludaba, sixoxe lomnumzana Sipho ngeSipho Ndebele, owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum.
Ya, ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijiyeneyo njengabomama eliqiniso. Of course, esabe sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo. But kathesi iripoti le eMatch South ebuye iqinisa okunye ukuthi nanobaba bafike ehlukuluzwa kakhulu. But thina njengenhlanganiso esebenza nabobaba soke sibathole obaba abahlukuluziweyo ababuya bezodinga lokhu zemi-counseling bebuye bezodinga uncedo ukuthi bengancediswa njani sebehlukuluziwe. Ukuhlukuluzwa kwabo kuyabuya ngendlela eziningi. Okukhulu okuningi kakhulu ngokwe-emotional abuse lapho sifuna obaba abaningi bebuya bekhuluma ukuthi bayahlukuluzwa emotional nabantu abahlala nabo amakhosikazi abo kumbe nabanye abantu ababonke emakhaya. Njalo ungakhuluma ngazo zonke iy'ndlela zokuhlukuluzwa, ihlanganisa i-economic abuse, i-physical abuse, ehlanganisa ukutshaya umuntu, ngingaba umtshaya ngezandla, umtshaya ngoba kuyini akutolisa, umtshaya emtshaya ngakho. Kuyatholakala la ubaba behlukuluziwe ngaze nabezo ilokhuza iy'ndlela eziningi. So ukuthi obaba abahlukuluzwa, obaba nabo bayahlukuluzwa, only that abaningi bakhona baba-report ama-cases anjengawona lawo nxa bengahlukuluzwa bayaziphindela kabakhulumi.
Lenzani lina njengenhlanganiso ukukhuthaza obaba ukubana nxa behlukuluzwa emzini ezindlini babuye labo bakhulume ngakho?
Lenhlelo eziningi esizenzayo ezincedisa ukuthi obaba bakwanise ukuphumela phandle ba-report ama-cases awe-abuse nxa be-abusiwe. Siyahamba kuma community zemakhaya sihlangana nabobaba isikhathi izi nabantu bonke ku-community sikhuluma ngokuthi ukuhlukuluzwa kwenziwani. Njalo sibazisa ukuthi nxa usuhlukuluziwe kumele wenzeke, sibanika le ndawo lapho abangathola khona usizo. So siyahamba emakhaya siyokwenza ekuthiwa ngama-awareness campaign, siyaba khona futhi emaradiyweni, sibe khona kuma-TV, sisebenzise ne-social media, o-WhatsApp, sifundisa abantu ngokuthi nxa uhlukuluziwe ukuthi ikuyini ukuhlukuluzwa. xa ungahlukuluzwa kuyini okumele ukwenze njalo usize ulithola nathi. So yikho lapho sikhuluma khona isikhathi ezinenxa sikhuluma sikhuluma sizama ukuthi obaba kuyibe kube yibo abadinga indlela zokungahlukuluzi ngoba i-statistic kade silaso all along ukuthi obaba ibahlukuluza kakhulu omama. So silama-programu amaningi athiyeneyo ancedisa obaba kudinga indlela zokuthi ba-resolve ama-conflicts abo bengasebenzisanga udlakelwa ngaba nhlaya kumbe i-public. Njalo sikhuthaza nalabo obaba abahlukuluziwe ukuthi ungahlukuluzwa ungathuli ungahlukuluzwa ungaziseli ngokuhlukuluza. Dinga enye indlela efanana nokuhamba uyodinga lapho ongabika khona uthole isizo lakuncedise nge-problem le osuhlangane layo. So sinanzelele ukuthi khona lokhu uhamba sikhulumisana nabo obaba sihamba ngama-service providers athiyeneyo isikhathi bakuthi ukuthi amapholisa singaripota yakuhleka siyahamba namapholisa asetendaweni zonalezo lapho abantu abakhulume khona khona lokho amapholisa i-specialized between friend limit afika abachasisele ukuthi ma ungafika e-police station awufiki ukuthi ungu-reporta echesi yakho e-charge office but uyafika uthi udinga u-office awe-victim friend limit ye-V F U ile-V F U victim friend limit yiwo abasiza umuntu ngendlela abakhalet asizwe nayo xa ehlukuluziwe ngokufuna kubiza ukuthi i-gender-based violence.
Umbiko lo ukhuluma ngesigaba seMathebeleland South ungathi kwenzakala kwezinye zonke izigaba yini elizweni?
Ukuhlukuluzwa kuyezakala zonke indawo zelizwe kuhlukuluzwa nakukhona ngaba ngobaba abahlukuluzwayo ngaba ngomama abahlukuluzwayo zonke indawo futhi ama-cases akhona ahamba esiya reporter ayenzakalayo. Of course into kwezinye iMathebeleland South indlela ebuye ihluke ngayo kwezinye indawo ukuthi yona ibuye inabo ubaba abaningi kudlula omama abahlukuluzwayo. Esasayithola i-report yanke ukuthi obaba bahlukuluzwa kakhulu nakusiya kwindaba ze-emotional abuse but naso kungamanye lawa ama-abuses obaba babehlukuluzwa kakhulu esingathi obaba lobo bengama-perpetrators ukudlula omama but lapha okumangalisayo ukuthi obaba babuye behlukuluzwa kakhulu ukudlula omama cause ngakhangela ku-physical abuse ku-emotional abuse naku-sexual abuse obaba bakhanya bahlukuluzwa kakhulu ukudlula omama. So yindlela kuye kosimangalathi kusimangalisile cause esikwaziyo esijali ukubona ngobaba abahlukuluza kakhulu omama kudlula omama behlukuluza kakhulu obaba but ukuhlukuluza nakukhona yonke indawo.
Ndebele kubangelwa yini lapha esigabeni sibana obaba ibabahlukuluzwa kakhulu? Kungaba ngumkhonomi mbu umnotho welizwe lawo obangela ukuthi kube lo dubo lonolu?
Ya isikhathi eziningi ukuhlukuluzwa izindaba zomkhonomi zingabe nazo zibe imbangela enkulu kakhulu.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ukunhlanganiso yePhalare enkundleni Men's Forum sixoxe laye eSarare njalo saphinda saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Rejoice Moyo ingcwethi kwezentuthuko kaZulu.
Ukuthi uthole kunabo mama asebehlukumeza abobaba kungoba abobaba endaweni eziningi sokunzima ukuthi badlale indima yabo yokuba ngobaba yokuthi benelise ukubana bagcine izimoli bathole izimali zokuthi bagcine izimoli ngokwaneleyo. Ngalokho siyathola ukuthi ezigabeni eziningi lapho kunabomama sebengamthiwa yibo abathola khona izimali obaba sebephatheke kanzima kakhulu ngoba umama nguye esetshaya umthetho ekhaya. Ikakhulu kuvame ukuthi omama bathi bona eyabo imali kayisiyo yokusebenza imuli yiyo esebenza ukuthi baziyenzele lokhu abakufunayo ngakho. So nxa sokuyibo lapho abathi hayi imali ziyo efidliwa ekhaya sokusiba nzima kubobaba sebekhulunyelwa kakhulu kakhulu obaba bahlukunyezwa ngamazwi. Omama bayatshaya obaba ngamazwi amazwi abuhlungu ukuthi ayakhubaza ubaba acine asezibona ingane akasubaba ekhaya. Kakhulu kakhulu futhi kucina kuwela endaweni zokuthi sokungenela le ndabeni zemacansini. Umama angabali upper hand sokunguye otshoyo ukuthi ekhaya kunjani uselawula kuzo zonke izinto. Lo baba ukuthi kuze kuthiwe indima yakhe kayidlali usenxitshwa emacansini osokusenza ukuthi kube lama-violent cases emakhaya. Siyathola ukuthi abanye obaba bathi nxa sebesithi bayakukhulumela khonokho kugcine sokusiba yilobunzima bokuthi sekutshaywane emakhaya lapha.
Umbiko lo phuma ngikubamba umlomo khonapho. Umbiko lo phuma eMathebeleland South kukhanya obaba yibo abahlukuluzwayo lapho ngendlela ezithiyeneyo. Abaningi bayahlukuluzwa bengaphumele egcekeni. Ubona kuyinto eMathebeleland South kuphela kumbe yinto yelizwe lonke jikelele?
kumele kuphume emathebeleleni sawo kodwa sokuyimvama elizweni lonke jikelele ngoba umkhonomi uphatheka kubi wonke umuntu elizweni jikelele amathuba okuthi abantu bayenze imali bathile kubambe wonke umuntu ongubaba elizweni lonke jikelele kungabe kuphume kusemathebeleleni sawo kodwa uzathola ukubana ungakulandelisisa kakuhle uzakuthola ukuthi kukhona indawo zonke
izwelizwe manje kwenziweni ke lapho kulungiswe njani
ngoba kuqakathekile ukuthi kuke kube le ndlela zokukhulumisana phakathi kwabobaba labomama kakhulu ekutheni kuchasiswe ukubana akusimlando kababa yedwa emuntini ukubana anakekele imoto kodwa ubaba lomama kayabambisana leyo ndlela yokuthi lokhu esifunde ngoludala ukuthi vele ngumlando kababa nguye yikho kwenza ukuthi zonke izinto lezi zifinyelele khonapho ukuthi umama uyangena emtshadweni evele engenela ukuthi ngizagcibo kodwa umntwana oyinkazane ngathi khula vele ahlafundise ukubana imuli ngikababa lomama kulokubambisana kungatholakala ukuthi amathuba ayachiyana umama angathola amathuba angcono ukwedlula ubaba kuhle lapho ukuthi umama abambe ngaphakeni besakhona kuncediswana njalo kunye okuqakathekileyo ukuthi labo baba sekufanele ukuthi labo bake baphumela egcekeni bayireporta ama-cases law isikhathi eziningi bafela ngaphakathi kuthi sekuphuma kuphume sekuyingozi esiyenzakele ekhaya sekubile ukulwa abantu balimazayo kodwa kungaba yinto yokuthi bayeyikhuluma naye kube yinjayelo ukuthi ubaba uyakhuluma lapho eripotiwe labo mama bangatshayeka mbijani ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi labo bagcine umthetho ngoba i-abuse i-abuse akulakuthi u-abuziwe ngomama kumbe ngobaba
unkosikazi Rejoice Moyo yingcwethi kwezokuthuthukisa uZulu sixoxe laye ngocingo eseHarare Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu izolo yenze inkonzo yesikhumbuzo sika-Archbishop Henry Cullen owaqunga isifindo waveza umbhuqazwe weGukurawundi ngesikhathi kubusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma enkonzweni le umfundisi Sikhalo Cele owebandla lokholo lwesiKristu eleUnited Congregational Church of Southern Africa uthi uArchbishop Cullen wayeyindoda emadodeni.
UCullen yindoda eyayilobizo lukaNkulunkulu imesaba uNkulunkulu iUnited Catholic Church wayengumuntu owayenakekela abantu labantu enhliziyweni yakhe ebasebenzela esesaba ubizo alalo engafuni ukuluphambanisa. Yindoda eyamela iJustice iGukurawundi was injustice eyenzeka ebantwini belizwe leZimbabwe uCullen wama echallenger injustice it remained unjust for his time unjust all the ages it will remain unjust forever
lokho kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalani weBhethu likaZulu othi uArchbishop Cullen wasebenza kakhulu ekuvenzeni okwakusenziwa ngohulumende kaMgabe
uCullen okulosivi yikuthi ngumuntu owasebenzayo kodudlulile emhlabeni ngabantu abenza laba basebekhetha ukubulala abantu abahamba bakhulumisana labo bariski impilo zabo abasebenza kakhulu ukugcina abantu abasebebalekile emzini yabo bebagqokisa besenza lokudokumenta nje wona umbhoxazi ukuthi sokufa abantu abangaki lani lani behamba besiyakhuluma leziphathamandla lezi zigebenga eziziphethamandla okubusa ilizwe so uKhaleni ngumuntu oqakathekileyo kakhulu esizweni semaNdebeleni elizweni leZimbabwe elilokhu lidinga ukuthula lejustice
Umfundisi uSaint Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi okwenziwa nguArchbishop Cullen yikho kanye okumele ibandla likwenze eZimbabwe.
Kwakuqakathekile kakhulu into ayenzayo yanceda ibandla yanceda ilizwe lakithi ukuthi sithole irecord le-documentation kodwa-ke wakhulumela wonke umuntu wanceda ukuthi kudede kungafa abantu abaningi.
Omunye njalo okhumbula imisebenzi kaArchbishop Cullen ngumnumzana Methembe Mlando ohlala kobulawayo.
Kakula ndlela yini engarivileka kumbe engathengisa ukuthi imeda case induna kazifanala angaze zikhokhele imedala bemedala ngiyamapholisa kanti izinduna zi-odwa ziyengena lapho njani and uma kwenza ngumnikazi wakho uma kwenza ngumnikazi wakho so kubambe kanjani I'm just throwing a ball in ukuthi kubambe kanjani njengoba silaba abantu ababonayo abangabafundisa abangesabiyo besesaba.
Induna uDakamela uthi sebephiwe umlando ngohulumende kaMnangagwa ukuba bahlolisise umbhuqazwe wegugura hundi. Abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 babulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugura hundi. U-Archbishop Cullen ubhubhe ngomnyaka ka-2012 wobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisificamunwemunye 90. UMnangagwa uyakuphika ukuba wayengomunye owaphatheka kumbhuqazwe wegugura hundi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusigaba esixoxa ngezomnotho namhla silonkosikazi Thobekile Siziba, omunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Properties eyakhela uZulu izindlu. Unkosikazi Siziba uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngomsebenzi wabo.
Umsebenzi wami ukuqhuba ibhizinisi elenza nge-construction, ukwakha mostly izindlu esikubiza ukuthi i-residential, kanye nokucebisa abantu abafuna ukuthi bona kube lento abayifakayo back eZimbabwe, yesilungu singathi yi-investment ezindlini, ukuthi umuntu noma esehlezi phansi engasasebenzi kumbe noma esasekenza kube le nzuzo abeyithola from indlu yakhe ayabe eyakhile eZimbabwe.
Yes, singathi nxa sikhangela i-Stalwart Properties, yibhizinisi enjani naleyi eyakha izindlu?
Thina imisebenzi esiyiletha ebantwini, into esiyiqakathekisa kakhulu, siqakathekisa ukuthi ukwakhiwa konke kwezakhiwo ezikhona kumele kube nokuhlelwa okuzancedisa umuntu ukuthi abe lento eyi-budget, abe lento eyi-plan, ngoba izikhathi eziningi abantu bayangena baqalise ulutho umuntu engela-plan, engela-budget, bese kusuka-ke sokuthiwa ukuyakha kuyadura kumbe obani bangakhela into engekho up to standard. So siyabe sizama ukuthi sibe yi-gap filler ekucebiseni abantu ukuthi nxa uzayenza into ethile kuqala uhlale phansi ubonisane labantu esibabiza ukuthi ama-professionals in the industry and have iplani kanye le-budget, then usungaqala umsebenzi wakho ufuna ukuthi ufeze.
Siyakuzwa sibili, nxa ukuthi umuntu elanda inkampani yakho phela njengabo dokotela babhatalisa phela, lina libhatalisa njani nxa umuntu efuna ukwakha indlu?
Into efanana lokwakha indlu kuba nzima ukuthi ngithi mina sizakuyakhela i-three rooms yakho ye-standard size engaka, ngoba isikhathi esiningi ukwakhiwa kwezindlu nezindlu akufanani, kulama-circumstances lama-situations alomthelela ekutheni i-cost at the end kuzabe kuyimalini. Kodwa izinto zonke esihamba through lawe kuze ku-planning stage ukuze ubekwazi ukuthi i-budget ozayifuna imali engaka, whether it's within your means kumbe kumele uphinde futhi uqokelele imali. Kodwa i-consultant yona ukuthi sikubonise, siyakubonisa your first three consultations with us, sisabona ukuthi into ofuna ukuyenza uzimisele or it's a dream in the pipeline that sikucebise. So your first three consultations usually siyawayenza kungela mbadalo ekhona.
Yes, singathi selincedise abantu abaningi kanganani, njalo nxa mina-ke uDube nzama ukuthi ngakhe indlu kuba lula kanganani nxa sisebenza lana?
Dube, into thina esesiyenzile maybe zokumele ngiqale ngikhulume ngokuthi kahle kahle i-Stalwart yona iyini. I-Stalwart is a combination of ama-company ayi-2 with over 10 years experience in ama-respective industries. So one, a company that concentrate ku-structural engineering, ukwakha nje in general. Then enye e-specializer in accounting le-commerce. So i-combination yezinto lezi sizama ukuthi abantu babe lolwazi olukhulu ukuthi bazancediseka in planning ama-projects abo. So thina so far singathi maybe in the last 10 years, angazi nokuthi ngingakubeka ngithini, ngoba maybe every month siyakwanisa ukuthola i-client elitsha. So i-experience yethu sesihambe over 10 years, sisebenza throughout kwezinye isikhathi yebo kube lama-breaks, but abantu abaningi sesibancedile ekwakheni lezinto ezininzi ezehlukeneyo eziphathelane lokwakha.
Ye, litholakala njani nxa abantu belidinga?
Ukutholakala kungatholakala umuntu engatholakala kungatholakala kuwhatsapp kumbe ukufona direct kunumber ezithi 0777 016 720, okanye umuntu engafika e-Astra Complex ku-suit number 2 uzabona ngamabhakani nje ukuthi uyake sefikile lapha yakhona Kobulawayo.
Unkosikazi Thobekele Siziba ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Construction ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Kulamankampani aweZimbabwe edlula amathumi amathathu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale namhla eGaborone. Amankampani la adinga imigambo emitsha yezamabhizimusi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani la aphansi kwezimtrade ethuthukisa ezamabhizimusi kweleZimbabwe. Amanye aphethwe luhlangothi lukahulumende olubona abesifazana olwe-Women's Affairs. Unkosazana Nozipho Maphala oyinhlanganiso yezimtrade uthi kuletha amankampani kumbukiso we-Global Expo indlela yokudinga ibhizimusi elizweni leBotswana langaphandle.
Silapha e-Global Expo eGaborone eBotswana, lapha esize khona lamakhampani angu-26 abuye ngezibona siqumathupha kwazo ukuthi angu-4 athumeza izinto abazithengisayo, okungangokuthi ngokugoqela wonke angu-30 ama-companies esize lawo. Siyizimtrade sikhangelele ukuthi amankampani lawo angazuza imikambo engaphandle kwelizwe, ikakhulu eBotswana lapho esilobudlelwano obuhle khona laleli lizwe, okungangokuthi laba abahlanganise lo umbukiso wokuthengiselana i-BITC iyafika layo futhi ezithayi-TF lonyaka ezithayi-TF esilayo eZimbabwe, kungitshengisela ukuzinikela kwehulumende emazweni amabili esilawo ekuzinikeleni ukuthi amazwe ethu omabili kumele azuze i-trade lama-export opportunities amahle ngaphakathi kwawo.
Unkosazana Maphala uthi amankampani abukisa eBotswana ngavela kumhlangothi ezijeneyo ezifana lezokudla, ezokulima, ezokubaza kanye lezitolo zempahla yokugqoka. Uthi bayajabula ngamazwi abathola kulabo abethekelela izitanda zabo.
Nxa sifike lapha sifike lamakhampani lawo akumasethes atshiyeneyo, abanye ngabalimisi, abanye benza ifurniture, abanye benza clothing, textiles, ileather, abanye njalo benza ama-services, lokunye nje okuhlukahlukeneyo. Siyizinto siyaziqhenya kakhulu ngenxa yokuthi nxa besitshela bona abathengi labathengayo bathi khona izinto ezivela eZimbabwe zile quality enhle kakhulu, ziyenzwe ngobukhulu ubunono, njalo ukudla okwenziwa khona kuyanambitheka, kuyenelisa njalo ukuthi kwanelise i-market le eBotswana langaphandle.
Unkosikazi Semukele Phiri obukisa ku-Global Expo engaphansi kwenkampani ye-Hestra yona ekubhizimusi yezigqoko uthakazelela akubonayo.
Lapha siseBotswana, Gabs, Gaborone, siya exhibitor. We are hoping to get business. Kangelelu uthi ngesikhathi sisuka lapha sizathola ibusiness from ama clients akhona lapha, ama mines, a hospital, government institutions. This is the first day, so far it's a bit low, but it starts as the expect to
Inhlanganiso yezimtrade ithi ukubukisa okwenziwa ngamankampani kweleBotswana sekudale ukuqonga kwenzuzo elizweni leli lamanye. Impahla eyathengwa ngamankampani eZimbabwe yaqonga isuka pho sekumadola izigidi ezingamachumi amabili i-19.5 million isiya kuzigidi ezingaphezu kwamachumi amathathu i-$31 million ngomnyaka ka-2018. Amazwe omabili aphakathi kokuqinisa ubudlelwano kulandela ukukhulumisana okujulileyo phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbukiso we-Global Expo uzagqitshwa ngomgqibelo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSauron kwele Botswana.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Siluqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibane njalo ekuseni ngo 6:30.